ndiri mu Washington DC ndimidzano nokawande ndichikusiyai muri maoko makristo
kandi sokuzika tisendaba ku VOA ndebele.
Lami ngibonge uThandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukelayo emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ziku-14 Mabasa 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ilizwi lomuntu okuthiwa ngunkosikazi kamongameli Auxilia Mnangagwa eqoqa ukungenisa elizweni ngudlu imali yobusela engamabhiliyoni amabili lomnumzana Hubert Angel lizwakala kuhlandla lokugcina le-documentary ye-Al Jazeera ezasakazwa lamuhla.
Kuyinto njengancediyo ngoba phela labo ababanjelwe izimali emabhenki vele kabayibhenki imali eningi kuleli lizwe.
Ucwaningo olusanda kuqutshwa inhlanganiso ye-Afrobarometer lutshengisa ukuba iningi alithembi i-commission ye-ZAC.
Ndisifisa ukuthi ngabe kuthiwa iZimbabwe nje nxa kuwukuthi noma kuthiwa kuyiwe ekhethweni kube ne-zero tolerance yokuthi kungabi ngijolo kuncane okuthiwa kulo dlame noma kuthiwa abantu babulalana bebulalana ezepolitiki.
Ibandla lesisi lilomthwalo omkhulu wokudinga abazalimela kukhetho ngoba bedlula inkulungwane ezimbili 2000 abafuna ukuba ngamalunga edale lephalamende khona kudingakala abangu 210 kuphela.
Kati lesi bona ngani ke hayi akukho advice kubana utholakale uzuhamba usitshintshe step usuthetha mina sengumember parliament.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ilizwi lomuntu okuthiwa ngunkosikazi kamongameli Auxilia Mnangagwa eqoqa lomnumzana Hubert Angel ukungenisa elizweni ngudlu imali yobusela engamabhiliyoni phose amabili lizwakala kuhlandla lokugcina le-documentary ye-Al Jazeera ezasakazwa lamuhla ngezikhathi zabo 2 emini. Lumfanekiso obumele usakazwe izolo kodwa sokukhangelelwa ukuba kuza kuba lamuhla. Ngemva kokwethulwa kwehlandla lakuqala, u-Angel wathi ilizwi leli elizwakala lingani ngelika nkosikazi Mnangagwa ngelinye nje lomuntu owayekhuluma etshela intatheli zindaba ze-Al Jazeera ngoba u-Angel wayesebonile ukuthi kukhona ukuchaya amanzi. Kuhlandla lalamuhla unkosikazi Mnangagwa uzwakala engathabanga esithi kuzamele u-Angel akhulume lo Mnangagwa lapho ebuza ukuthi kusetshenziswe indizamchina kaMnangagwa kumbe eyabosomabhizimusi libona ababezintatheli zindaba ezasebenza nsitha ukuthwala limali. Umnumzana Angel yena useqathe igqetha umnumzana Lavmo Maduku ukuthi amele kulolu daba. UMaduku yena uthi uza kwethula umbiko mayelana ngalolu daba nxa sokusakazwe ihlandla lokugcina le-documentary le lamuhla. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube.
Umbiko ophume wacaca ba ovele ku-Al Jazeera kulokhu kade sikubona emavikini adlulileyo kukhulunywa ngegolide elebiwayo eZimbabwe yikuthi abakuhulumende abalezihlalo ezinkulu eZimbabwe bayathinteka, abafundisi esibathemba kangaka bayathinteka. Yinto ethusa kakhulu, kanti ke lokhu kuthinta imali ezinkulu kakhulu ekade zingathuthukisa abantu zintshintshe impilo zabantu zakhe imigwaqo zakhe izibhedlela lezikolo. Leyo mali iya ezikhwameni zabalutshwane, kanti ke lobo bugebengu leyo nkohlakalo iyavikelwa nguhulumende phezulu khona le njengalokhu bethinteka laba abalezihlalo ezinkulu. Yikho okwethusa kakhulu lokho, ubusela nxa le nkohlakalo kuthinta abalezihlalo ezinkulu, kuthinta abafundisi, kuba yinto enkulu kakhulu noma kungaphi noma kuwuphi umhlaba, ikakhulu eZimbabwe lapho esiphila khona ngaphansi kobunzima obungaka, sithwele nzima sidla imbuya ngoluthi, kanti ke inotho yethu iyebiwa idliwe ngabalutshwane.
Uhulumende sesike samuzwa esithi kuzabotshwa abantu maduze phezu kwalolu daba. Ubona kusenzakala yini lokho njengoba sibona ukuthi abanye sebevalelwe inotho yabo libhanga elikhulu.
Akulanto eza kwenziwa ezatshintsha isimo sobusela senkohlakalo phakathi kwelizwe. Iloko kuthiwa i-asset freeze kuyinto njengancediyo ngoba phela labo ababanjelwe izimali emabhenki vele kabayibhenki imali eningi kuleli lizwe. Imali yabihlala ezindlini ngamasaka kumbe iphetsheya khona le kubo Dubai le ndawana ezihlukahlukeneyo lapho abathengisa khona igolide. Ngakho ke nxa usithi umbambela imali ebhenki, umbambela imali encane kakhulu angelandaba layo. Kanti ke asikhangelelanga ukuthi sibone kubotshwa abantu abalohlonze abalezikhundla ezinkulu. Nxa kungabotshwa kungabotshwa abantu abancane nje abangatsho lutho, labo babuye bakhululwe futhi. Ukuthuthisa kuze kufike lapho abantu bazajeziswa khona, hayi asoze kwenzeke ngoba lokhu le nkohlakalo ivikelwe ngabantu abalezikhundla ezinkulu njengalokhu bethinteka lapho.
Omunye othinteka kabanzi kule documentary Ncube umnumzana Hubert Angel sibona ukubana useqhathe igqwetha umnumzana Love More Maduku okwenza abanye bathe mhlawumbe ubona ukuthi uzabotshwa. Wena ubona ngani wenze lokhu ngasizathu bani?
Yena umfanele abophe ziqine kakhulu ngoba obakhe ubugebengu obakhe ubusela eyakhe inkohlakalo isegcekene kayicatshangelwa kakusathi ukuthi ngama allegations into yena ngokwakhe ayikhuluma yayenzayo iphambi kwethu on tape njengoba belungu besisho. Ngakho ke uzadinga amagqwetha kakhulu nxa ngabilizwe lisebenza ngendlela efanele kodwa kuseZimbabwe lapho usengabotshwa kodwa kuphelele emoyeni nje kungelalutho. Njengoba ngike ngasho ukuthi kubotshwa kakutsho ukuthi uzajutshiswa ngendlela efaneleyo, base ngambopha bajutshise ngendlela leyana ezaphenduka ukuthi kalacala kuphelele khona lapho. Ngakho ke siphila phakathi kwelizwe elingelandaba lenkohlakalo ngokuba inkohlakalo ithinta abakhulu kakhulu.
Lo ke ngumnumzana efidlela Ncube ingcwethi yecubungula izombusazwe.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele
ngoba ukuzokhetho ucwaningo olusanda kuthwa inhlanganiso yeAfrobarometer lutshengisa ukuba iningi alithembi iCommission yezokhetho eZEC. Lolu cwaningo luveze ukuba abantu abayisilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa ekhulwini i-72% bazibona bekhululekile okokuthi bayavotela umuntu abamfunayo bengasabi. Kutholakale ukuba abantu abaningi okuyisilinganiso sokungamachumi ayisithobaminwembili i-82% bathi bona ozanqotshwa kumele aphume ngokuthula esihlalweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Difa waJabi Bhangodube.
Kodwa ke lakhona nxa siqathanisa la kwamanye amazwe esilokubona ukudlobongela okuningi lobudlwangudlwango obukhona ilizwe leZimbabwe lisase simele singcono. Kodwa ke ngokunjalo asitsho ukuthi sithi singcono isimo ukuthi udlame alubo khona. Sithi sifisa ukuthi ngakuthiwa iZimbabwe nje nxa kukuthi noma kuthiwa kuyiwe ekhethweni kube le zero tolerance yokuthi kungabi ngijolo kuncane ukuthiwa kulo dlame noma kuthiwa abantu babulalana bebulalana ezepolitiki. Kuqakathekile ukuthi abantu vele abahambe bayekhetha abantu ababakhethayo ngendlela abafuna ngayo. So iningi leli elela langenela kule savele sitsho ukuthi babone ngathi ukhetho abantu bakhululekile ukuhamba ukuyakhetha umuntu abamfunayo. Ngensuku nxa kusenza ukhetho asikaze sabona udlame ngalo lelo langa nxa kusenza ukhetho.
Uphenyo lolu luveze njalo ukubana abantu abedlula ingxenye 53% bathi bona kabathembi iCommission yezokhetho iZEC ukuthi iqhube ukhetho olukhululekileyo njalo lungela kuqilibezela. Ubona njani wena inani lona leli i-53%?
Konke okukhulunywa lapha kuliqiniso ngoba into enye eqakathekileyo ngeyokuthi ilizwe lakithi indaba leyo ukuthi nxa mhlawumbe kuthi nxa sekudlula ukhetho mhlawumbe uthole ukuthi kuyaphela izinyanga lezinyanga kusehlula ukuthi lukhetho lumenyezele njengamanye amazwe silokubona ukuthi nxa ukhetho nje nxa ludlula nje ukuthi ukhetho luphelile namhlanje kube ukuthi mhlawumbe ngemva kwamalanga amabili amahlanu kube ukuthi ukhetho leyo sekukhulunywa ama-results konke kwadlula. Konkwana ukuthi iZEC igcine ingakhulumi ihlale isikhathi eside igcine ama-results lawana ingawatsheli kuzulu ukuthi ukhetho luhambe njani yiwo kwenza ukuthi abantu baphelelwe lithemba bengasayithembi kahle izeki into le eyenzayo njalo okunye okukhanya ukuhlupha abantu bakithi yikhona lokuthi into ukuthi abantu nxa besiyavota kuyabe kulabanye abantu ababebabiza emakhoneni besithi beyandizobhalisa lapho kwezethi ubana bonakala ukuthi uvotele bani yinto engalunganga leyana yinto efana ukuthi kufakwe emthethweni ukuthi abantu abakwenzayo kunokwana kufana ukuthi babotshwe labantu abantu abakwenza kunoko iloba uvela kuliphi political party noma kungabe kuyi-TPC noma kungabe kuyiZANU noma kungabe kuyiZaphu noma as long nxa ubiza abantu usithi uyithatha ama-serial numbers ama-ballot books ama-ballot papers yabo ukuthi uyebhala ukwenzela ukuthi kuye khangela ukuthi ngubani ovotele bani akulunganga khonkwala kufana ukuthi kube licala yingakho yiko kwenza ukuyabe sekusenza ukuthi abantu bayevota ngefiye bengasavoti ngokukhululeka kuhle kodwa-ke nxa kuwukuthi kungayekelwa khonkwana omunye lomunye abe lelungelo lokukhetha umuntu amfunayo okulilungelo lomuntu ezezimbabweni angiboni ukuthi kungabe khona uhlupho kodwa-ke okukhulu kulakho konke yikho kona lo ukuthi abantu ukuthi babe lethemba kuzeki bengabe lokungabaza ngezenzo zayo izeki ayiyenelise ukuthi nxa imiphumela isiphumile ayimemezele imiphumela masinyane abantu bayenelise ukuthi bayehlise inhliziyo zabo abadliweyo bayenelise ukuthi bahalalisele lo oyabe kuwukuthi uwinile njalo bancedisane basebenzisane naye
Hello ke ngumnumzana Difa waJapi Bangodube ingcithi ehlaziya izombusazwe ubexoxa icingweni le Studio 7 ekwelebilitane Hello ke sokudaba lwezokhetho ibandla leCCC lilomthwalo omkhulu kakhulu wokukhetha abazalimela ukukhetho ngoba bebaningi kakhulu abafaka amaphepha abo kwabafuna ukuba ngamalunga edalele parliamente bedlula inkulungwane ezimbili 2000 lona ilizwe lilamalunga angamakhulu amabili kuphela i210 abafuna ukuba ngamakansila bedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu i30000 khona kudingakala abayinkulungwane eyodwa i1970 umongameli kukhethwe oyedwa nje kuphela Okuningi asikuzweni kuntathela izindaba yethu umlondolozi Ndlovu eseHarare.
Ukubikwa ukuba akula omunye okhethwe nguZulu ukuba angene kukhetho lukamongameli bekule mbiko ethi umnumzana Thendai Biti ubekhethwe ngesinye isabelo ukuba ancintise kukhetho lolu kodwa ibandla leCCC liyakuphika lokhu akasenendisanga ukukhuluma loBiti ngodaba lolu ngoba bengaphenduli umakhala ekhukhwini. Isikhulumeli sequla le-Citizens Candidates Independent Selection Panel umnumzana Shepherd Ngandu uthi uchamisa ukhethwe ngabantu abaningi abaphatheke kuhlelo lokudinga abazancindisa kukhetho oluzayo
despite some teething problems necessitated by logistical challenges
loba nje bekunzima ekuqaleni sithole abantu abafuna ukuncintisa kundawo zonke ezingu 210 lama wards wonke elizweni sithole abantu abaneleyo
Ungandu uthi uhlelo lokuqala olokudinga abazancintisa kukhetho aluvezanga amagama abanqobileyo Uthi sebezaqala ukuhlolisisa amagama wonke afakwe nguZulu. Umsekelo wesikhulumeli sebandla leli umnumzana Gift Osalo Siziba uthi labo asebejabula ngokuba lamabizo afakwe kusigaba sakuqala abame kancane ukujabula ngoba kusakude phambili.
Kati lesibona ngani ke hayi akukho advice ukubana uthola kale uzuhamba usutshintsha step usutshetha mina sengumember of parliament.
Usiziba uthi uhlelo lolu luzagqitshwa ngemva kwamaviki amabili nxa amagama avela kuZulu esekhangelisisiwe uthi abazakukhangela kugoqela imbali isimo somuntu lokho wafundelwa ngulo ofuna ukuncintisa njalo lalokho asekwenzele indawo afuna ukuncintisa khona
so konke konoku ke sibuya yenza kuvetting sivela kuvetting sisiya kuvalidation kuma caucus imhlaba iZimbabwe yonke jikelele
ilunga leZANU PF Central Committee umnumzana wabutho moyo uthi kusobala ukuba ibandla leCCC alilandeli intando kaZulu ngendlela eyikhetha ngayo abazancintisa ukhetho oluzayo.
Abantu abangahlali esigabeni bebetholwa ngamakhombi benomnetha umuntu ongasoze abamele bethu beqedwe unomnetha lapho ubone same khombi sibathwala sibasa kwenye indawo ukuthi benomnetha omunye. So ama processes anjalo ayabonisa vele ukuthi there is a disorganization enhlanganisweni ngoba akula ma registers noma buthenze esivele ukuzana uPF bekufika la enxa efuna engaziwa efike ethi mina ngifuna uzivala nabanyana ngoba akula accountability.
Ingcwethi kwezombusazwe esebenza e-University of Zimbabwe umnumzana Malakai Mlotshwa uthi iyasolisa indlela esetshenziswa libandla le-CCC eyokudinga abazancintisa kukhetho oluzayo.
Singenza ngokunominator kuphela sokungangena abantu abangasoze bekwanise i-responsibility yangkhona whereas singavota thina silokukhetha ukuthi thina sifuna ukumelelwa ngolo ngoba siyakwazi ama-capabilities akhe.
Amalunga ebandla le-CCC axabene kwezinye izigaba ebanga indlela okukhethwa ngayo abazangena ukhetho olukhulu oluza kwenziwa lonyaka eZimbabwe olwenziwa libandla leli. Ngimele iStudio 7 iseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lodaba lokuthi isibane sikazibuse sesithunqisiwe salubhekisa eMount Darwin lapho okuza kuba lomcimbi wokunanza ilanga likazibuse lonyaka. Iphephandaba lobulembu beinternet elezimlive.com lilodaba lokuthi kulontombazana wezishabane obesebenza ukugcina umntwana olenyanga eziyisithiyagalombili obaleke lo mntwana lo. Manje sengidedela imuva ngelithiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani, salibonani bantu bakustudio 7. Siyabonga bantu bakustudio 7 America. Ukusinika konke likusinika khona inews elisinika zona. Siyajabula. Ngikalapha koBulawayo kodwa ngihlala eBinga. Ngiyabonga, ngisebinga lapha eBinga Center kuZambezi kodwa ngikoBulawayo okwamanje. Cela inews bazali, ngicela inews. Sisizwa sicebisana ama advice wonke lezinto zonke ezenzakalayo. Siyabonga baba.
Yeah, Msakazi Studio 7 linjani balaleli basakazi lonke. Indaba kamagalela mafa le hayi bayambuza ke magalela mafa ku Studio 7 bathi njengoba abantu besigaba semandebeleni bathi bancindezele wena uthini njengebandla, kazange wawuphendula lo mbuzo ngoba vele ungumuntu obaleke iqiniso umqondisi ubuya qinisa abantwini besindebeleni sezokukhuluma ukuthi umqondisi uhlamba lazo nkomo uhlamba lazo lobhengula omzelikazi kanti yiphi inhlamba amagalela mafa umqondisi owahlambalaza ngawo labo bantu bakhulumayo. Wena nje ufuna ukuzongcolisa igama likamqondisi sesikubonile wena magalela mafa wona ukuthi ungumuntu ofuna ukuzochitha abantu besindebeleni sesikubonile ngokugalela mafa bakho lo uzochitha wena kawuzuzoyakha umqondisi uzoyakha isizwe sabantu besindebeleni wena uzochitha. Hayi baba sixolile kancane landa bayabadala kodina siparticipate ku MRP yetu nje njengabantu besindebeleni iTCC yenu khiphani zaleni uthi umqondisi abe MRP 9 kabakhiphe jele dinu job sikhalwa lehlula li majority libaningi li TCC uyalehlula ukumkhiphe jele uzibona la useless party man.
Sanmanani ku Studio 7 linjani igama ngingozenzo wakoncube kuyiqala kwami ukujoyina lo msakazo ngokuzalwa ngizalwa enkayi induna yami ngosikhobokhobo umbise ngumalando kodwa ngokusebenza lapha eGoli eyuvele. Into ebengicela bengicela ukuthi ma kukhona noma igroup yokwazi ukuthi njoyine ngikwazi ukulalela izindaba noma i-app yakhona lingisize khona lapho. Ngiyabonga kakhulu njalo ngiyazithanda izindaba ngizilalela kodwa ngithola ama-record nje avela kwabanye kodwa lambe ngifuna ukuthi nami nathe mthombo omunye lani. Ngiyabonga kakhulu.
Studio 7 njani bantu basekhaya? Ha nami ngiyaphila bantu basekhaya. Bengicela namuthi ngani ngaphawu. Phawulelana endabeni yokuthi khona. Ayibafethu laba bathi khona izwa linqunywe linqunywe ngempela. Alinqunywe ngempela. Engithanda ukukusho futhi okunye ukuthi bafethu kulaba bantu abakhuluma abathi khona ye MRP ye umkhondisi wathi zatha zacima. Ngabantu be Triple C othosana ukuthi khona ngumuntu ofuna isifunda ku Triple C. Ngumuntu osupport umuntu wakubo ku Triple C. Osesikhundleni bengu Triple C mina ngiyazi Triple C phasi naphezulu bengigalulile ngani ngigalule egalive ebhalakwe la emanzini. So singabamameli bafethu laba bantu bantu bakithi hamande ebhalisi ingamameli abantu abakhulumela iTriple C. Benguyo mina iTriple C nami ngikhuluma kanje. So ayikho bafethu le nto le iphathi yona engasisiza emathebheleleni yemarap yona iphathi yasesindebeleni engasisiza singabantu basesindebeleni. Asivoteleni amakhansila akithi bafethu nxa linqamu datshululizwa lidatshulu ekumnyama kubomvu kunjani alidathuli lizo bafethu. Asibe nezibindo ngani futhi ungaba yinto engenzeka eli sasefast elinyana futhi lokho siyakukhulekela emini lasebusuku ukuthi ungani kungenzeka lokhu and kuzoyenzeka futhi. Ayinami shiya khona lapha abaye
mbingelele enkundleni linjani lonke basakazi themba lapha elikhona liphilile lo khulumayo ngumantsheza. Hayi basakazi kuyadanisa kakhulu okwenzakala elizweni lakithi. Njengoba manje kushiye esikhathini samavoti mina ngiyasuka ngimangala ukuthi ngempela ngempela kambe laba abaphikisayo bayayibona yini amathaktika asetshenziswa yizano. Mbona bathule zwi singazi njalo mhlawumbe bafihle induku emqubeni kodwa ma bezitshela nje ukuthi bona balamasapota nje beme lapho bazawina. Mbona ingathi abakati wani izano ileyi tactic enzima kakhulu. Manje uma ungabheka manje abantu abanengi sebefluence ukuthi khona kuthiwa uChamisa ufuna ukuthatha ilizwe elibisele emakhiweni. Akulona iqinisa lelo. Ngibona impela abantu abanengi sebeqala ukuvusa amandlebe sebesithi hayi uChamisa impela uzabisele ilizwe futhi emakhiweni amakhiwa aphuma amavidiyo echaya abantu abamnyama. Sebekhipha amavidiyo abonisa amakhiwa echaya abantu abamnyama. Sokungathi uChamisa usebenza labelungu. Ayikho leyo nto leyo. Labo benjala kathi sizano PF busy gijima yonke indawo anti ikhulumisana labelungu ukuthi bazoinvesta lapha eZimbabwe. Kodwa makusenziwa yiwo bathi kulungile. Indaba bengakhiphi lamavidiyo abo awezano bechaya abantu bebulala abantu. Bakithi sokusikhathi sokuthi sivula amehlo singadukiswa into efanayo for iminyaka eyi 43 years lokho sidukiswa into efanayo sitshelwa into efanayo engamanga. Asihlakanipheni bantu bakithi konke kulele ezandleni zethu kulele ezandleni zethu bantu bakithi.
Ndebela ati sikhuluma lenkunzi Malangesho. Ngiyabonga ngikhuluma lokhulumayo.
Kanti yona iHelen Suzman Foundation le akwenzini ukuthi iqalike ikhulumisane lathi bengakayi makhodi because abantu abalama permit aso Helen Suzman Foundation yithi silama permit abantu. Why kati bona bengaqali bakhulume nathi thina abantu bengakahambe makhodi ngoba lokho abakwenzayo nje badlala ngathi sebesenza ingathi bona babasicabangelayo. Kanti ke thina ithe safectiweyo into yama permit angithi. So why bengaqali bathi khona abantu baseZimbabwe ngelanga elinje sicela sike sihlangane ke sicubungulisane ngendaba le yama permit ukuthi sibone ukuthi njoba sisiye kuphetheleni senzeni. Njalo sicela ukuthi sibe lempu inamalama le nento esizabatshela ngoba into zabo lezo zokusebenzisa amafoni bethi ngenani ku Twitter ngenani ku Facebook kwanthini thini asikudingi thina. Thina sifuna i confrontation of face to face sibhekane ngamehlo omunye lomunye bonke ukuthi longubani longubani sikhulumisana ngoba akusela into efihlekile ngibhekana abasiqonde bengakayi ekhodo noma besuke ekhodo kwakhona besicela ukuthi baphenduke kithi bazositshela ukuthi ikhodo ithini kodwa sibanike lathi imbono yethu hayi ukuthi cabangela bakithi sicela like bacacele bachazele lokho abantu beHelen Suzman Foundation leyo angazi ukuthi into bani.
Hello ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318.
Inhlelo zamanzi zingaphazamiswa kumbe zibhidlizwe ngenxa yokulwisana kwabantu abahlomileyo kulomthelela omubi empilweni yabantu. ukutsho umnumzana Robert Martin, umqondisi jikelele wekomiti ye-Red Cross. Lokhu kungenxa yokuthi inhlelo zamanzi zixhumene. Akuphathelananga lokulethela abantu amanzi lokuhlanzeka kuphela, kodwa ngokuba khona kwawo, ukuwalondoloza, ukulungiswa, ukuntshintsha imitshina, kanye lokunanzelela ukuthi kulabantu abazaqhuba umsebenzi lo bengavinjelwanga, yikulwisana okukhona. Ukudingisisa okwenziwa likolitshi leCalifornia eLos Angeles ngomnyaka ka-2022 kwaveza ukuthi phose ingxenye yenani labantu emhlabeni lizathinteka ngokusilela kwamanzi ngomnyaka ka-2013. Kutsho isiphathamandla somanyano wamazwe omhlaba we-United Nations, umnumzana Jeffrey De Laurentiis, uqhubeke wathi, lanxa imbangela zalolu hlupho ziziningi, ingxabano lokuguquka komumo womkhathi yizizathu ezimbili ezimqoka kulokho. Kulabo abahlala endaweni ezilengxabano, ukuhlala bengelamanzi kumbe ezinye inhlelo zokuhlanzeka kulomthelela omubi. Kwele Ukraine, amabutho eRussia asehlasele indawo ezilamanzi achiya abantu abedlula izigidi ezilitshumi lanye, 11 million, bengafinyeleli amanzi ahlanzekileyo. Kuyisihluku esikhulu. ELeRussia liyaqhubeka lihlasela inhlelo zamanzi eUkraine, okugoqela indawo ezigcina amanzi ahlanzekileyo. Ilizwe leMelika liyamukela ukuthathwa kwesinqumo ngaphansi kwesivumelwano seRamsar Convention esakhuthaza eleRussia ukuthi lime ukuhlasela inhlelo zamanzi eUkraine, kutsho u-Ambassador De Laurentiis. Kolunye udaba olufanayo, uqhubeke wathi, asisoze sikhulume ngokusilela kwamanzi singakhulumanga ngokuguquka komumo womkhathi. Siyazi ukuthi ukusilela kwamanzi kungakhwezela ingxabano phakathi kwamaqembu abantu kumbe izigaba. Njalo siyazi ukuthi ingozi zemvelo ezifana lezulu lesikhukhula lesomiso ziyenqabela abampofu ukuthi bethole ukudla ngendlela abazejwayeleyo. Ilizwe leMelika lisanda ukumemezela ukuthi lizimisele ukutshala imali engamadola angamabhiliyoni angamatshumi amane lasitshiyagalolunye, $49 billion, eyokuthuthukisa inhlelo zamanzi kulelo lizwe kanye lemhlabeni jikelele. Kodwa kakho phakathi kwethu ongenza lokhu eyedwa. Ukulungisa inhlelo zamanzi kufuna umhlaba uphathisane, wengezelela u-Ambassador De Laurentiis. Silomlando wokulungisa ukusilela kwamanzi okwengezelelwa ingxabano, njalo kuphazamisa ukuthula lezomvikela. Abantu badinga amanzi, ngakho ukuthula kutsho amanzi, kugqiba u-Ambassador De Laurentiis.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Boom. ma ingoma isidubela uhlelo lwethu lalamhlanje, ingoma kaMampintsha labanye bakhe uMoyi uMampintsha. Singakehlukani ke sikhangele ezinye izinhloko zendaba ebezikhokhela. Ilizwi lomuntu okuthiwa ngelikankosikazi kamongameli u-Auxillium Mnangagwa lizwakala kuhlandla lokugcina lomfanekiso wedocumentary ye-Al Jazeera. Ucwaningo olusanda kuqutshwa inhlanganiso ye-Afro Barometer lutshengisa ukuba baningi abangathembi inhlanganiso yezokhetho eyozek. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngilifisela impela sonto elithukela nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo ngeviki ezayo.